ukuthi izinto zisebenze phambili kusiya phambili kufuna ukuthi abantu bangabile lengqondo yona leyo yokugive up ukuthi nxa kungasebenzanga khathesi ukuthi kusebenze in 5 years time kuza kuya ngokuthi abantu si-give up kumbe asigivanga up. So mina I think ukuthi abantu just need to keep moving forward ngokuyi-pressure indaba.
Abantu bangenzani ukwenzela ukuthi nxa sokubuya isikhathi esibuyayo sebezilungiselele lo hulumende layo sengani sinxa sincwebekile?
Anti khathesi kulama-court lezinto ezinjalo anti izinto eziningi zisebenza ngokuthi kube le-pressure ukuthi abantu beze ukuthi kulento efunekayo. So ungaba lama-pressure groups nxa ngingatsho njalo wona lawa amanye avele khona aqhubeke lokho esiya phambili ngoba engxa ekhathesi kungaba nzima ukuthi kunitshintshe ngoba vele i-election sifika but isidlulile i-election singale kungenzakala ukuthi kuvuleke ithuba ngoba ababewinile babe sithi asisesele 5 years time siyabe sesilungisile i-diaspora sisesayidini yethu ngcono sivule intona sisesele 5 years to go. So kulalelo thuba futhi
ubona ngani abantu kumele beqhubeke sibili befaka sibili kolonko okuthiwa yi-pressure ngesilungu kuhulumende kuthi bangaze bekwenze konoku kukanyazani phela le court yathi kungani lokho kuzima lokho.
Ye antsho phela i-court umthetho omunye lakhulu uzalandela okufunwa ngabantu khathesi kungenzakala ukuthi umthetho kawukuvumi khonokho kodwa abantu kungafika isikhathi nje bese bekukhanyiswa kule majority ethi no into le ikayenzakale. Well anto kuza move ukuthi umthetho ubuse utshintshe ukuthi bese sitsho kuright then okwe-court i-court isizalandela umthetho ngoba i-court antshona ilandela umthetho and umthetho wona ulandela ukuthi abantu abaningi bafunani. So thina singagxila khonapho kutheni kuyini abantu abakufunayo kungafika lapho sokufikile lapho kufika khona ku-turning point ngesilungu then kuyatshintsha then ama-court la aqalisa ukuthumayela umthetho yabo singumthetho welizwe.
Ye kodwa ubona zani kuzakwenzakala ngelilanga sibili ukuthi abantu abangapha eMelika kuzokuthiwa bayavota khonapho esigodlweni seZimbabwe eWashington kumbe lapho abakhona endaweni ezijene.
Mina I'm very hopeful with into ezakwenzakala ngoba ngithi khathesi into kukhanya into ekhathazayo khathesi or into enqinekisa abantu yikuthi babona ingani abantu abakudiaspora bafuna ukuvotela ukukhipha laba babambumbu abazibambileyo khathesi. Now yikho abasagxile kukho kakhulu. Mina ngibona ingani kuzafika ithuba lapha ababusi ekhaya bazabona ukuthi no singagxila kubantu abakudiaspora ngoba bangasincedisa ukuthi sithuthukise ilizwe. Ngibona ingani yinto engenzakala ngoba abantu bafuna ukuthi ilizwe lithuthuke khathesi into eqine kakhulu ikuthi abantu abakudiaspora babonakala ingani bona bahlezi kuhle bafuna ukuphongwenza into yokuphambanisa izinto ezisekhaya yiwungqondo embona ingani ukhona khathesi. So lathi silapha kudiaspora kufuna ukuthi sibe le ndlela yokuthi sicine sibonisa abasekhaya ukuthi hhayi thine sikufisayo ukuthi ekhaya lakho kube kuhle njengalapha esikhona ediaspora.